Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ulamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 13 kuNhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba babuyele emsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini.
Kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini.
Abatsha bathi kabangazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yemigodi igumula emsebenzini abantu besilobela.
Izabenza lapha ekhaya abasuke emakhaya besiyasebenza ijena manje. Bamisi umsebenzi abafana bangafika 100.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Nababalisi abajika babuyeli emsebenzini, kube labanye abafisa ukuqala umsebenzi kusasa kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwabanye babo nguhulumende. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bathi ababalisi bonke kumele babuyele emsebenzini. Kuthi njalo abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bacha phansi ngenduku besithi bafuna iholo labo lihlawulwe nguhulumende ngamadola emelika edlula amakhulu amahlanu $540 umuntu munye ngamunye. Uhulumende usanda kukhuphula iholo lababalisi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini 20%. USifisamfundo Sifiso Ndlovu okukhela iZimta ukhuthaza bonke abakunhlanganiso yakhe ukuthi babuyele emsebenzini.
Ubukhokheli benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bebuhlangene ngomgqibelo mhla zilitshumi lambili insuku uNhlolanja. Injongo yalo mhlangano bekuyikuhluza lo ukucungubula okuphume kunkundla yengxoxo-nkulumo ku-NJNC. Yona ke inkundla ebihleli ikhangele ngeholo lezisebenzi zikahulumende kanye lababalisi. Ngemva kokucungula lokhu, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini. Kukhangelele kakhulu labo abakhelane lezikolo zabo, abahlala khona ezikolo njalo, labangenelisa ukuthi bashukume ngokuphangisa ukuze bancedise abafundi baqale ukufunda.
Kodwa umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi kababuyeli emsebenzini.
Okwathathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini benzile izikhalazo zabo kuhulumende besitsho ukubana iholo abaliholayo kalenele. Uhulumende uphendulile ngokutshengisa lokho yena akukwanisayo. Ababalisi abaningi bayakhonona bathi lokhu akwenelanga.
Uhulumende umise ababalisi imisebenzi okwesikhatshana esithi bakhalala umsebenzi ongekho emthethweni. Izikolo kazivulwanga ngemfanelo ngenxa yababalisi abakhalela umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nesiphathamandla sikahulumende esibona ngezemfundo unkosikazi Evelyn Ndlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abatsha abaningi esigabeni seMbembezi eMathebeleland bathi kabenelisi ukubhalisela ukuvota ngoba kabalazithupha. Kulabanye njalo abathi akuncedi ludo ukuvota eZimbabwe. Uyezwa Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umsakazo weStudio 7 uvakatshele lesi siqinti ekhuluma nabantu ngohlelo lweZimbabwe Electoral Commission ZEC olokubhaliswa kwabantu ukuvota. Abathi abaningi abalazithupha ngakho benelisi ukubhalisa. Unkosazana Jillian Ngwenya uneminyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18 years wehlulekile ukubhalisa ukuvota.
Isithupha sikababa yiso singenza ngingakayi ngesilokuthatha ibhethi. wathi ngihambe ngayithatha isidingo yesithupha somzali wakhe.
Umnumzana Taura Nyandoro uzame ukuthathela umzulu wakhe i-birth certificate ukuthi ayithatha isithupha babexotshile.
Abantu sebekhathele ukuza kulalo dovele oluthintshayo. Noma bengavota abanye sebezibathi faka ngini isikhali phansi ukuthi noma ungavota akulajiswa kula nguquke vele yenzakala lana. Kuyokufana nje.
Unkosazana Annelies Dambe sowavota. Njalo kuthaza abantu ukuthi babhalise uvota.
Ukurejista uvota angayikhona kodwa bebethe yaqalisa namuhla esigabeni sakithi ngapha. But last time ngivota ngangirejistile. Okusho ukuthi maybe senzihambe kuyacheck igama lami ukuthi ngabe likhona yini. Awungenzi ukuthi ngivote yikuthi ukuvota vele ngiyazwisisa ukuthi kulilungelo lami njalo kulilungelo lami lokuthi ngikhethe inkokheli yokuthi inkokheli elizweni lakithi.
Umnumzana Nhlanhla Ncube kule minyaka engamathumi amabili lanye 24 njalo uyintandane kale zincwadi zokuzalwa.
Hhayi iproblem yesithupha noma ukuthi la bazali so ukuthi lokhu zona isithupha nizame azame ukuthi ngishekhe emahofisini ba bathi akwenza ukuthi fuzeni lokhu zeni nangikwazi ukuthi ngenza njani. Hayi ngizokuhlungu impilo engihlale nje akulala uthengeza.
Umphathi Tambo obona ngesabelo semathelen North njalo elilunga lephalamende elimele umguza lapho lesiqindi senhlabazinduna uthi abantu kabahambe bayibhalisa ukuvota.
Baya sebekwanisa ukuthi bengarejista ukuvota labo abalezithupha labadala abanye ababengarejistanga isikhathi sonke sikhathesi uhulumende userola out uhlelo lokuthi kurejiste ukuvota ukuze abantu ngo-2023 be-exercise ilungelo labo ngokuthi bevote.
Uyaphambili umnumzana Moyo sithi abantu bazaphiwa esinye isikhathi sokuthatha izithupha nokubhalisa uvota kuze kuyefika ukhetho luka-2023.
Kuzaba la mobile registration okabe kuthathwa khona abangala ama birth certificate bethatha ama birth certificate abangala zithupha bethatha izithupha bese be register ukuvota khonapho ngoba uhlelo lolo loku register ukuvota i ongoing up to 2023. So siyakhuthaza ukuthi umntwana xa sekwenziwe konke lokho sehambe wa register wathatha isithupha sakhe kufuze ehle register ukuvota lapho yabuthathele khona isithupha.
Labatha endaweni phose zonke zezimbabwe zikhala ngokuswela izithupha ukuthi libhalise ukuvota kuhlelo lezeki olwenzakalayo ngalesi sikhathi ezimbabwe yonke jikelele. Ngimele sithi 7 enhlabazinduna igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ingcweti kwezempilakahle ziqongozela uzulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba selehlile inani lababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udokotela Mthabisi Bhebhe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba abezempilakahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-696 abathaphe igciwane le-coronavirus elizweni kusukela mhlaka 8 Nhlolanja.
Abantu ababanjwa le-COVID-19 sebebalutshwane, labantu abafa nge-COVID-19 inani labo selililutshwane. Engakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi ukuthi umuntu wonke ebe-vaccinated, laba ababa-vaccinated kumele bethole ama-booster doses ngoba amazwe amaningi khathesi sebekhuluma ngendaba ze-vaccination status. Ngakho ke sekumele abantu bebe-vaccinated bethole lama-booster doses. Ama restrictive measures, ama lockdown measures, abantu abaningi ama governments amaningi sebewakhiphile. Abantu sebekhuluma nge-vaccination. Abantu kababe vaccinated.
UDokotela Ruth Labode olilunga ledale lephalamende njalo ongumgcini sihlalo we-committee yezempilakahle uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane le-COVID-19 akutsho ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabempilakahle.
Mina into engayitsho ukuthi na ama numbers e-COVID sehlile, abantu abasezibhedlela sebebalutshwana, abafayo sebebalutshwana. Sesifikile isikhathi lesana sokuthi na imizimba yethu isifikile kuyiminithi kuyhead minute le eyayikhulunywa. Kodwa lokho akuthi ukuthi na asifanelanga sigqoke ama mask kumbe sanitize. Lokho kuqakathekile kakhulu lokuvaccinate le booster. Kodwa iqiniso lokho sokuqakatheke ebantwini abalabothukela labo BP. Otherwise nje umuntu kazana sesifanele sifunde ukuthi COVID yiflu sizaphila layo.
Abantu abahlala kobulawayo bathi kusobala ukuba igciwane le-COVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Gertrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legciwane leli.
Uqondile lokho wathi sivuma ukuthi i-COVID-19 isizahlala ikhona phakathi kwethu, so ngibona no okwama-lockdowns kungasibisela kakhulu emuva. Ngibona ngani futhi kulezi nsuku umkhuhlane umemetheka kancane, kungayisikho ukuthi maybe sesilandela o-social distancing ngoba vele kuze ukholokhe seminyana. Kodwa maybe mhlawumbe ukuthi umkhuhlane awusela mandla kusenziwa ukuthi lathi sesi-vaccinated angilaqiniso khona lapho. Kodwa sizabona-ke ngesikhathi somqando ukuthi khona igciwane leli lizabe limemethe kanjani, kodwa kwakathesayo umkhuhlane we-COVID-19 usidedele kulezi nsuku.
Unkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina esitshona emgwaqweni ngiyananzelela ukuthi abaningi abantu abasalandeli iziqondiso zabezempilakahle ngoba bethi amanani ayehlile. Mina ngibona kuliphutha lelo, okuningi okwatshintsha esifisa kubuyele njengakudala akukabuyeli. Kodwa abantu singaqhubeka ngalolu hlobo, akulanto ezalunga. Njalo abahlabenini i-vaccine ngobuningi ukuthi lathi sivikeleke.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Lwazi Ncube.
Ukuthi abantu behambe emsebenzini full time kuyinto e-right kakhulu ngoba i-economy ngeke ime ngenxa ye-COVID.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose ichumi i-8 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngolwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abaningi kusanda kuqhamuka umkhakha we-Omicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka-2021. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngobathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sesilobela okulabantu abadabuka kuleyo ndawo abafika ikhulu 100 asebexotshwe umsebenzi eJena Mines edlelana leKumimba Mining House. Wabona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kwenkampani leyo unkosikazi Sengidewa walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kodwa u-Alderman Makawe Moyo ohlala ku-Ward 20 uthi kuyamangalisa okwenzakalayo.
Ya, kulabantu abangafika i-100 kanye kade besebenza e-General Mines lapha ngaphansi kwe-umbrella kuthiwa Kubimba Mining House, abavela ku-Ward 20 lapha esilobela abaxotshwe umsebenzi bengabalapha esigabeni. Kanti kulabantu bokuza abavela endaweni enjengemaswingo, Gudu, Mrewa, abasele ngabela ndawo zokuhlala, abanye ba rent indawo zokuhlala ecrossini besiya emsebenzini eJena Mines. Kanti izabanza lapha ekhaya abasuka emakhaya besiya semenza eJena Mines bamisi umsebenzi, abafana bangafika 100 kanye bonke. That is umsebenzi ukuthi abasela imali ukuthi babaholise emsebenzini lo. Okusimangalisa ukuthi kulabantu abavele esishoneni abahlala khonapha e-crossroad kwenye indawo elotshe kuthiwa kuwogwandu ababhadalela irenti iJena Mines. Kodwa siyamangala baxotshwanga kulo msebenzi bakhona. Izizamenza lapha kwadi 20 zikho sebexotshwa umsebenzi, kanti basuke emzini yaboyise labonina basuke emzini yabo besiya eJena Mines. So kuyasimangalisa lokhu ukuthi kanti vele lapha eJena Mines kwenzakalani. Kanti ungahamba kuleyo ndawo kuthiwa iJena Mines asemagodigodi asebawagebhile, kulelinye igodeni abaligebhile elingenisa amanzi phansi khonale. Sokuyingozi ukuthi abantu sebengafa baphele bonke eJena Mines laphana. Njalo kusuka kusimangalise ukuthi khonapho bathi sebexotshiwe sokuqhatshwe abanye abantu, namhla sokuqhatshwe abantu abangafika 8 ababuyela emsebenzini. Kanti laba abaxotshiweyo bebexotshwa ukuthi akusela mali, bebexotshele izizathu esingazaziyo.
Kuyini eselikwenzile ngodaba lolu Moyo?
Sikhulumile nobaba MP wesigaba uManu Kimpofu ukuthi kangenele kumba ayebuza uminister khona lephezulu ukuthi kathi inkampani ukuthiwa iKubimba Mining House le kambe ngabe ijongeni lapha esigabeni sesilobela ngaphansi kwababa uHedman Simane sekuxotshwa abantu kangaka. Sesithabile ukuthi umsebenzi sebewuzuzile, akusokuze yehliswa indaba zokugamulana ngamabhemba, indaba zokutshontshwa kwezifuyo,
yona nje yonke into engekho right ethi isimiswe ukuthi abantu abaningi ngathi sebeqhatshiwe. Sesisesaba ukuthi lezi zinto sezizavuka ngoba abantwana baselamsebenzi sebatshona bebhode esigabeni bengelamsebenzi wokwenza.
Lo ngu-Alderman Maqawe Moyo ohlala ku-Ward 20 ubexoxa le-Studio 7 esesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sisihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Kais Saied wakweleTunisia usevalise uhlangothi olubona ngokuqhathwa nokusebenza kwabehluleli bomthethwandaba. I-Reuters News Agency zika ukuba ukwenza kwakhe lokhu kuchothozwe ngabantu abaningi kulelo lizwe asebetshengisela emigaqweni sekuvalwe ngemithethwandaba kulelo lizwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ilizwe lakhe lizajeziswa kabuhlungu ele-Russia lingahlasela ele-Ukraine. I-Associated Press zika ukuba uBiden wethule umbiko lo izolo ekhulumisana nomkhokheli ole-Russia uMnumzana Vladimir Putin. UBiden uthi ele-Russia linakho ukuhlasela ele-Ukraine kukhathana esilandelayo. Kwesikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema akesizwe ixoxalo ezathisa sibanda ngombhuqazwe wegugurawundi.
Yes, vele nhlanto zakuthola-ke induna yabantu-ke uchief Mathema enqameni ngapha-ke endaweni zabogwanda. Sikhulume ngendaba-ke le egugurawundi ukuthi kuzenziwa loko kuthiwa i-compensation kumbe kuzanikwa abantu. Awuchaze lapha-ke sibona-ke indaba le ingakuphathi kahle wena chief.
Into engikhathazayo babuswandayo ukuthi imali lana iphumile kuphume enyuziphepheni kungakayifika kwabantu okuthiwa bazakwenza lowo msebenzi. Okwesibili ukuthi imali le ithe iphuma ayisaziswanga ukuthi iyimali engakanani. Okungangokuthi kuzasiya kusixabanisela abantu ngoba thina ithi sikhangela abantu. Abantu njalo vele kulezi nsuku bathi wonke umuntu njengezinduna kulokuningi esikudlayo uhulumeni. Bazathi hayi isho ukuthi thina imali le sesiyidlile. Hayi imali le kayibuye ile figa yokuthi yimalini. Njalo abantu kufanele baphiwe i-information eneleyo ngayo leyo mali. Ungaqale inyuziphepha nakuqale ebantwini kumbe uqale ebantwini abazakwenza umsebenzi.
Linandeliselake lalandwa nohulumende ekhuluma lapo.
Azake simlande kodwa sijala ukukhuluma ngakho sixoxa hayi upresident simtshela ukuthi into le sifisa ukuthi ibambe njani ngoba thini kakhulu njengabantu esihlala labantu sifisa ukuthi kulalelwe izifiso zabantu kube yizo ezizaqhuba umsebenzi lo phambili. Kungabi yithi okuthiwa sina sizawuphatha umsebenzi sijhiye abantu abayibo ababa-affected ngoba into elatshwayo phakathi kwento le ngabantu akwelatshwa izinduna kwelatshwa abantu. So into le kufanele ibe sebantwini kakhulu njalo abantu yibo kufanele babuye nokuthi ukuze kuthiwe sebelatshiwe kuyabe kuzokuhambe njani.
Kanti sizwa kuthiwe-ke indaba lezemali iphethwe-ke i-department ngathi isigodlo sikamongameli e-ofisini yakhe. Lezi nduna ezakhethwa ukuthi zisebenzela yiziphi lezi?
Akula nduna eyakhethwayo. Engikhangelela ukuthi yonke induna bona bathi ngesitho bathi induna le nduna izakuya khuluma nabantu bayo. Kodwa kulenye into engifuna ukuthi futhi khonapho ngizavalekele ngombuzo wakho kancane ngoba kangilakho okugcweleyo ngawo. Bathi into lezabanjwa kuzaba induna ngenduna ngendawo yayo. Into enye ebenzisa ukuthi kunanzelelwe kakhulu kufanele kunanzelelwe ukuthi into esikhuluma ngayo yimfa. Imfa kayila boundary njalo abantu sebamuva. Abanye uyathola ukuthi omunye umuntu uyabeendele uyabe komathema esuka kwesiphoso, omunye angabe esuka kofuyane eseendele komathema but uyabe ngumuntu kafuyane. So akula ngenye indlela esithi sizasebenza induna imiyodwa.
Lapha induna lapha ngathi ubona nombono wakho ukuthi ngayo induna yizo zikhokhela lolu hlelo zikwazi ukuthi abantu laba sifela bangabi kulotho kuphathwe ngabavela phezulu.
Ngibona ngani ngengaveza phambilini ukuthi yimi engaqasa uku-raise i-point leyo ukuthi izinduna zibe ngxenye yohlelo ukubamba umbhuqazo. Ngangingakhangelelanga lokho ngoba nawe sengibone ngani kuyabalekelwa i-constitution. I-constitution iclearly states kule National Peace and Reconciliation Commission eyiyo ebambe umsebenzi lo okufanele ukuthi izinduna ngabe zihamba le-National Peace and Reconciliation Commission zisiye ebantwini zisiya nika abantu bazo i-confidence ngoba into yeku-ground level ibingakhulunywa ayikhulumeki lakati sabantu lokho bese sisawa ngoba ngikunanzelela ezindaweni esengike ngasihamba ngingahamba ebhalago ngingahamba emkhonyeni abantu lokho bekhala nxa kukhulunywa ngodaba lolu bayakhala inyembe zibili uyathi kungena isidumbu ekhaya
abantu labo uze bathuthwe kenhliziyo esithi kwenzela kocounseling laba kumele kwenziweni
akufanelanga ukuthi kubuye le program from government in fact kufanele ukuthi program ibe people centered people are the people abantu yibo kufanele babuye lokutsho ukuthi thina sifisa ukuthi into le ihambe njani ngoba kulezinye izinto ezaphumayo ku-template ezasizitshelwa ozidaliswa ngabo-certificate lamadeta kuthiwe ezinye izinto ezimqoka eziyizo ezifunwa ngabantu engikhangelela ukuthi abantu bayafisa i-national apology bayafisa i-acknowledgement ngezinye zesome of the things abafisa ukuthi ngabe ziyakhulunywa kodwa kuleyana i-template eyabuyayo esayiphiwayo kudaliswa ngama-certificate angiboni ukuthi ukufa kuqala kuma-certificate ngoba lapha sikhuluma ngemfa ngithanda ukuthi abantu bakunanzele konkuthi sabe sikhuluma ikakhulu sabe sikhuluma ngemfa nxa ukhuluma ngemfa imfa ilendlela yayo ebanjwa ngayo kakhulu ngapha kanti esintwini awu awuphonga ukujikijela nje nxa ukhuluma ngemva kufanele ubone ukuthi lo yayibika uhambe ehlelekile afika amemeze phandle uyafika ahlala kwejisisa abantu abesengakhulukhuluma ukuthi hayi lapha bakithi sibona singena lapha sesonakelwe ngumonakalo ubani odika sekho then abantu basebeqalisa ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lokhu kuzakudabula bembeke emasekweni akho umuntu then kuyakhulu lapha ngani kuphonga ukujikijelwa nje ungani ngakula ndaba lokuthi kwenzakalani ebantwini kodwa amanxeba la abuhlungu ebantwini
siyabonga kakhulu ezathisa sibanda sehlulekile ke ukuxhuma iziphathamandla zikahulumende ukuba siphophe ngodaba lolu siyabonga kakhulu ezathisa sibanda ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
Sengana masiva wayesenzi umanzi Nila baba mkulu Babe lobo lause
Sika sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka melikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sihlangane njalo zihlobo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngilibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha elilalela khona umsakazo lo uStudio 7 namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko sesithathu sisuka evesini yesithathu sisiya evesini yesithupha kufundeka kanje weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde izigodi zonke ziya kugqitshwa zonke izintaba namagquma kuya kwehliswa kuqonde izinsonga nsonga nemigoxo igoxe ibe izindlela ezilelezekile V6 inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu lo okukhulunywa ngaye lapha nguJohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzawuba le mpilo entsha ezalethwa ikuza kukaJesu Kristu kumele abantu babe njani sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezindluleyo abantu babazame ukungena kulo umnyaka bengenafici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo yikho ke lokuthiwa uJohane lapha nxa echumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaIsaya umprofethi lapho esizwa khona uverse 4 esithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde athi ku 5 izigodi zonke ziya kugqitshwa ngenye indlela uthi ke uJohane na ikhuluma lapha kulabo ababemlaleli njengoba la ulaleli uze izinto zilunge lungisa imvela yenkosi ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba indlela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu indlela yenkosi asizuyifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni umfica ubhale First Avenue fica ubhale bani bani indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngoba na umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo bakhona bavele bengafuni izinto ezinhle indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicina zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi yiyo ke into ethiwo nguJohane umbhabhathizi uthi konke amagodi nxa ekhona kagqitshwe izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa izigodi zonke lezindlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi basi khulekeni baba thixo inqele ngalesi sikhathi siyazeletha kuwe sicela ukubana njengoba lokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo
siyabonga kakhulu Jahel Dala Ntungameli Nkomo kuhlelo lwabatsha sixoxa labatsha ngokubhalisela ukuvota ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 uMavis Gama uzethulela lolu daba
omunye wabatsha ongasoze abhalisele ukuvota ngujabulani mdlongwa ohlala kobulawayo
mna njenge-youth into engenze ngangavoti is because of anginasithupha and ama-reasons wami ukuthi ngingabi nesithupha is because of i-corona ngokuthi ngihambe komsithile sometimes ngithole ukuthatha abantu abalutshwane noma nami ngingazama ukuthi bengivukele swele futhi uzothola nabo ukuthatha abantu abalutshwane so yi-disturbance yami ukuthi ngingavoti futhi into engizama futhi ngaswela isithupha ukuthi kusuke kuthatha abantu abalutshwane i-corona ngidisturbe kakhulu ukuthi nami ngithole isithupha yinto engizange ngathola isithupha because of i-corona
ulungile Maseko ohlala emahajula kobulawayo ukusimo esifanayo
mina ngehlulekile ukuyavota ngilazithupha ngahamba komsitheli ngiyathatha isithupha bathi kumele mbiye lomuntu omdala ezonisayinela ngapha mina le 29 years angikabi lesithupha
omunye wabo ngusenzeni mlotshwa ohlala emakhangela zithupha
nami ngithi ngifake lami isithalazo lombono endawo ngiyi-youth sibili nge 29 years kodwa ukuvota ngesifiso sokuvota sivotele sibili ama-MPs ethu kodwa inkinga esiba layo singaze sithi siyabavotela abasincedisi ngalutho abasincedisi konke sayesithi ukuthi besincedise khona kodwa hhayi akulahlupho sizavota
usenzeni ugcizelele esithi kulabanye njalo abangazi lutho ngokuvota unomsa Chabalala ohlala eKambuzuma eHarare ngomunye wabo
mina njenge-youth angenelisanga ukuthi ngiyevote ngiregister ukuthi ngivote just because angikwazi ukuthi kuvota njani asifundiswanga ngokuvota but ngilelungile lokuthi ngiyevota
kodwa ubheke impilo Dube ohlala eBuliriro eHarare uthi yena akasiboni isizathu sokuvota
mina njengenje ngilesifiso sokuyavota kodwa angilalwazi lalapho okumele ngiyevotela khona njalo abezeki abasincedisa ngokumele sikwenze lokhu kuzenza ngingenelisi ukuyavota
kasenelisanga ukukhuluma lezeki ngodaba lolu abatsha yibo abaningi kwele Zimbabwe abathenjwe ngabezombusazwe ngesikhathi sokuvota ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
singabagqibi ezalamhlanje wothi sibone ebezikhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba bebuyele emsebenzini kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini. Abatsha bathi babala zithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yezemigodi igumula emsebenzini abantu abadabuka esilobela. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lisayo, 92.